Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Li jona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazi we Studio 7. Namhlanje ngesonto mhla ka 3 kuNhlangula 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa ukhetho oluzayo.
Bangaqali beqeme kokunye bengakaqedwa kuyo, ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi lizakwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Indaba leyi upresident ithumile abameli bakhe bayeyingata zikahulumende baphuma bayakhankasa nabo-vice president bakhankasa o-finance minister bazangakaphumuli.
Kuzaphumelela na ukutshengisela emigwaqweni okufiswa ngumanyano we-MDC Alliance?
I-demonstration ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba angiyekile ngiyaba ngikhona. Ngithemba ukuthi izaba i-demonstration enokuthula phakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa kukhetho oluzayo. Izeki idinga amatende, izambuzi ezifakwa lapha lalaphaya lokunye okumbalwa. Yethule umbiko lo kumaphephandaba isithi abafisa ukusebenza layo kumele bathumezele eHarare incwadi ezimumethe intengo lokunye okufanayo. Kodwa kayidingi inkampani engadinda amaphepha okuvota, ama-ballot papers, njengalokhu okufiswa ngamabandla ajiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Bangaqali beqele phezu kokuba beqele kokunye bengakaqedwa kuyo, ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper. Basifuna ukuthi siqale sazi ukubana lelo papers lizakwenziwa ngubani, njalo ngubani nalo balifake ku-public for i-tender njengoba besenza amatende lakho lokho kuneke.
Ye, kodwa khonokho asomzamo ongcono nje kutshengisela ukuthi bangani bayazama kumbe njengoba uthi
sebefuna umzamo. Ungcono sibili umzamo for wona lo abewenzayo ukubana babuye bafake zonke lento iye ku-tender. Siphinde sithi njengoba sasikhala ngama-ballot paper into eyiyo esiqoqela labo abayenze ibe ifane layona leyo eyamatendelo kunye.
Kodwa nxa sikhangela phela umthetho we-electoral act ungazani uyakubeka ukuthi hayi phela bangadinga umuntu ongadinda amaphepha lawa babe sebelibikela sebemdingile, akumelanga kube njalo.
Ye, ungaba yi-electoral act kodwa-ke nxa kuyikuthi isizalwane seZimbabwe asivumelani lakho, njalo ama-political parties awavumelani lakho, iparlamenti ikhona isavuliwe, ungahlala phansi kuvunyelwane.
Lo ngumnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Michael Ndiweni, ingcweti ezimele yodwa kwezombusazwe.
Yazi ukuthi kwesinye isikhathi amathenda anikwa ukuthi ngazubani ukuze asupply kumbe abise lokho kumele kubiswe. Mina bese ngicela okuncane ngale ngemva okuthi ngifumbathe. So ngicabanga ukuthi inhlanganiso ezikhangele ezokhetha kumele zivule amehlo ngekathesi zikhangele ukuthi indaba yamathenda leyi izanikwa obani. Bayenze esithi ngesikhiwa i-watchdog role, sibili bakhangele bakhulume. Nxa kulokhu njengokungahambi kuhle bakuveze egcekeni kwenzela ukuthi izeki yenze umsebenzi oqondileyo.
Nxa sikhangeleke khonapha-ke kumathenda wona lawa, akufakwanga phela lokhu okudingwa ngamabandla atshiyeneyo abathi phela kumele bebekwazi ukuthi kuyadindwa ngaphi ama-ballot papers? Akuhluphi khonokho?
Kuluhlupho Dube. Usizi ukuthi maybe amabandla ezombusazwe kawasadlalanga engathi umlando wayo kumbe ngithi irole yawo, ngoba ngakhangela nxa ngobale kuhle umthetho okhetho ngingathi ngisection 52 nganga ngaphanga phambanisana nguye okhuluma ngendaba lololo lokudindwa kwama-ballot papers. Kawubambi uzekhe ukuthi akwenze lokho, ngithi mbe akafuwa kumfosi akumcompeli ngesikhiwa ngazibale ngasebenza but akakumenza ukuthi abe nomlando ukuthi akwenze lokho, ngani kusale kulengile emoyeni. Ngokunjalo-ke uzekhe yena sesebenza okubhalwe emthethweni, ngabe amabandla ebegijimile asebenza kuhle ephalamenti, ngabe into beyalandela okubhalwe emthethweni. Usizi ukuthi akusaphuma ngo 2010, so kunjalo ngokuthi Zeki athi sekuzenza sayibambe ngathi Zeki sitshele ukuthi mbanoza ozadinda la mabhaloti, mbanoza bhala la mabhaloti, ngoba umthetho kawunjani kawubabambe ngamandla. Ngibona ngani yili phutha ethi ngani selenza yini, but ngicabangela ukuthi maybe Zeki layo nxa ifuna ukuthi abantu bayithembe kuzamele ukuthi yenze izame ukuthi kuveze lokho, kungabi lokusola kumbe ukungathembi ukuthi Zeki izaphatha ikhetho ngendlela eqondile.
UMichael Ndiweni yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa, sixoxe laye ekoBulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission udaba olufanayo. Kulabantu eZimbabwe abasekela ukutshengisela emigwaqweni okuza kwenziwa ngolwesibili ngamalunga omanyano we-MDC Alliance abakhonona ngokungaqhutshwa kahle kokhetho lwelizwe lonyaka. Kodwa-ke bakhona njalo abathi lokhu akusoze kuguqule lutho njengoba-ke ngaba kwenza kudala. UGibson Smanda ukhuluma lezi zakhamizi zeHarare ngodaba lolu.
Umanyano we-MDC Alliance ukhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission zekhi lokhu ilabantu asebeqhuba ukhetho kwesikhathi eside abacatshangelwa ukuthi abanye babo bakubutho lesizwe lakuhlangothi lukahulumende lwamapholisa ensitha ole-Central Intelligence Officer kumbe CIO, njalo akukhanyi ukuthi kuzakwenziwani ukudinga amaphepha okuvota. Umanyana lo ufuna kube nengcwethi ezizahlola ugwalo lokuvota ole-voters roll lokuthi amabandla atshiyeneyo anikwe ithuba lokukhankasa emsakazweni yeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC nakumaphephandaba angaphansi kukahulumende. Bathi lokhu ngokunye okubenza ukuthi bangene emgwaqweni ngokwesibili betshengisela ukungathakazeli okwenziwa ngumhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa osethembise ukuthi kuzakwenziwa ukhetho olubaleliyo lonyaka. Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu isakamuzi seHarare uthi uzabe ekhona ekutshekiseni lokhu ukwenzela ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi alungisise konke okusolwa ngumanyano we-MDC Alliance.
I-demonstration ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba angikile ngiyaba ngikhona, ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi. Iqakathekile ukuthi sihambile i-demonstration kwenzeka ukuthi ilizwe lisizwe, ababusayo bezwa ukuthi kholokho esikufunayo. Sifuna ama-elections are free and fair, sifuna ama-electoral reforms.
Unkosazana Melody Siziba osekela ibandla le-MDCT ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi sokuyisikhathi sokutshengisela uhulumende ukuthi ukhetho lonyaka okufuzanga lugqilibezelwe, ude uzabe ekhona emgwaqweni ngolwesibili.
Ngokubona kwami i-demonstration iqakathekile kakhulu ngoba uhulumende kasoze athi abantu bekhuluma ayenze yena sengathi akalandlebi. Ayisikuthi uhulumende uyisacuthi. Ngizahamba lami ngoba ngiyafuna ama-election reforms wona lawo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlungisi Ncube othi kumele uhulumende aveze mgceke ugwalo lokuvota okukhanya engani ulusebenzisa ekuguquleni impumela yokhetho.
Kuqakathekile ukuthi bezwisise ukuthi bonke laba bantu abaku-voters room ngabantu bo abakhona abaphilayo yini.
Kodwa kulabantu abakusolayo lokho abanjengomnumzana Raymond Mabhidi bathi umanyano ne-MDC Alliance uchitha isikhathi ngokuthi abantu kumele batshengisele emgwaqweni bekhonona ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo.
Mina ngibona ngani sebaphuza, lokhu kwakufuze bekwenze kudala, kodwa lilungelo labo ngazifuna ukwenza bakwenze. Kodwa labo bengakhohlwa ukuthi ngesikhathi se-GNU yibo abahlala behluleka ukusebenza, behluleka ukulungisa le mthetho. Sebe ku-GNU sebefunga uhlupha khathesi, after 2013 sebephume ku-GNU.
UXolisani Mabhena kavumelani laye.
Khona kuqakathekile ukuthi MDC ihliphumise imibono yayo kanye lokungathokozi kumbe lokungathakazeleli indlela iZANU-PF ebamba lolu khetho. Ngoba singanazelela ngo-2013 i-MDC yasalikhala lapha isidliwe ama-elections kukhetho.
Umnumzana Sifiso Lafios Dube uthi umanyano we-MDC Alliance kwakumele kwenze lokhu kudala hathi sokusele isikhathi esifitshane sokuthi kwenziwe ukhetho lwelizwe.
Isinqumo sebandla le-MDC ukuba lincintise ukuqhubekela phambili kokhetho lukamongameli, imithetho ekhayelane lalelo khetho ingaqondiswa. Ngibona ngani into ebaluleke kakhulu ezenza uhulumende laye alandisele leyo mithetho.
Ingcwethi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi ibandla elibusayo kumele lamukele izikhalo zamabandla aphikisayo.
Umkhankaso lowo ofuna ukwenziwa yi-MDC ukhomba ukuthi balamalungelo, kodwa ngamalungelo okuthi asengayekela ukunanzelelwa languZulu ukuthi uZulu sengakubona kungafanelanga ukuthi ephatheke kulowo mkhankaso abathi wona ngama-election reforms.
Akwaziwa ukuthi kuzabe kulabantu abaningi kanganani emgwaqweni eHarare lapho abazavisa ukungakhathazeki kwabo ngezokhetho oluzayo. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwenza umhlangano omkhulu kusasa okukhanga amazwe labosomabhizimusi ukuthi basebenze kweleZimbabwe. Abakhangelelwe ukuthi babe semhlanganweni lo obizwa ngokuthi yi-investors indaba bakhoqela isiphathamandla esibona ngezokuthengiselana lamanye amazwe eBrithani, unkosikazi Emma Ward-Smith, osomabhizimusi beMelika abambalwa labanye abatshiyeneyo. Incwadi kwezenodo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umhlangano lo uqakathekile kakhulu ikakhulu kuhulumende ozabusa ilizwe leZimbabwe kulandela ukhetho oluzayo.
Njengesitshweni umnumzana Mnangagwa uthi uvele uthi iZimbabwe silungisele kumbe sivuleke ukwenza ibhizinisi, kuqakathekile ukuthi abafuna ukufaka izimali zabo bezwe bebuye bezibonele bodwa bakhulume lamanye amalunga ebhizinisi aqakathekile ukwenzela ukuthi babone ukuthi umuma wakhona sumi kanjani.
Kodwa-ke bakulungisa ngesisa kumbe lokhu yikuzama ukukhankasela ukhetho?
Ye, phela nxa kuyisikhathi sokhetho uhulumende obusayo la uyakame nje azibonakalisa ukuthi uhamba kanjani. Kodwa njengoba sawazi ukuthi inkinga yokuthi amasobhizinisi amabhizinisi mina avela ngaphandle kwelizwe, umumo wemali yangaphandle kawumanga kuhle, le mithetho yakhona enye kayikalungisisa kuhle. Kuqakathekile ukuthi loba nje ozabuya esebusa nje nxa yanqoba umumo wakhona ulungisiwe. Ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi bazibonele bodwa.
Kodwa bazabonani nxa bebuya khonapho eZimbabwe, kumbe bayaqilwa nje kuphela?
Hhayi, abaqilwa ngoba yazi ukuthi nxa abantu laba bengena lapha akutsho ukuthi bazange babale lutho, bayevele betatitha indaba yakhona, bakhulume labo ZNP, labo CZI, labo Chamber of Mines, le civil society, baqala bayenze i-homework bengakezi ngapho. Kwenzela ukuthi nxa bekhuluma lamalunga kahulumende babe bekwazi ukuthi liqiniso, bebona ukuthi imali kungani, imali ihluphe ukungena, kungani ihluphe ukuphuma, imithetho yakhona yemithelo injani, bayazi. Ye, kodwa nje kuqakathekile ukuthi bazibonele bodwa bezokhuluma lamanye amalunga. Angikhole ukuthi uhulumende obuyisayo kathesi engaphumelela ukuthi abagqile.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenodo obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU PF.
Ikugcwalisa kwamongameli ukukhuluma kwakhe nxa esithi yena iZimbabwe is open for business. Ngokunjalo iZimbabwe iyamukela abantu abazotshiwozo kwenza ibhizinisi labo, ivulile amasango iZimbabwe. Ngamafishane yokutsho ludaba lolo lukhona, indaba le khona lapha eyamalanga amathathu le i-investment indaba le yazabe ikhona eHarare. Ngokunjalo kugcwaliseka kakhulu ukuthi kathesi nanxa sisiya phambili kuyini esikutshoyo ukuthi sizakwenza. Yiko khonoko okugcwaliswa ngumongameli ukuthi hathi iZimbabwe ivulile amasango, abantu ababuye eZimbabwe bayamukelwa abantu. Ngokunjalo abantu bazozibonela lapho abangangena khona, benze amathuba okuthi bathuthukise ilizwe lethu liye phambili.
Ye, kulabanye abathi hayi phela lokho kwenziwa lilizwe leZimbabwe ukukhankasela ukhetho oluzayo, ungathi nangakhonokho?
Hayi, akuqalanga namhla gidi ngabantu abasemuva labo, abantu abalahlekileyo, abantu mana ngithi gidi ngabantu abaleleyo abasebuthongweni, ngoba ngithi kumbe ngabantu abahoqa, kumbe ngithi abantu abaphuphayo. Zwana gidi indaba leyi upresident ikuthumile abameli bakhe wey'ngatha zikahulumende baphuma bayakhankaza labo vice president bakhankaza labo finance minister akaphumuli ekhankaza labo foreign affairs minister bevula amasango ukuthi iZimbabwe ivulile amasango ukuthi akusetshenzi lokho kuyigcwaliswa kwemisebenzi yonke kade senziwe insuku zonke lezi ezidlulileyo kodwa ukuthi akwenzela ukhetho hayi akusiqiniso ngoba akuqalanga namhla lokhu ukhetho lubizwe kathesi kodwa udaba lokuvula amasango Zimbabwe is open for business isislogan sethu kathesi ethi sitshumayelayo sigokelwa ngumongameli upresident ebazana mina ngazona
lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF obekhuluma le studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwana zeZimbabwe ezihlala eBhilitani zibuye ngobuningi bazo izolo emcimbini wokuvuselelela amasiko lobuntu besiNdebeleni owenzelwe eHastings kweleBhilitani. Umsakazi weStudio 7 usithulela lolu daba.
Baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
umcimbi lo uqoqwe ngabe bambanane association abayinhlanganiso esebenza gadalala ukuvuthelela amasiko lolimi lesindebele bethi sokuphalala bakhuthaze uZulu ukuthi ukuhlala ngaphandle kwelizwe akutsho ukuthi bakhohlwe lapho abavela khona. Usikhwica mfundo uRaf Mguni ngumqondisi walenhlanganiso.
Lamhla besile Matabeleland Culture Day esikubonayo ukuthi iculture yakithi uma ingaswelakala ingafa there is an attack on our culture. Kilokuthi ubuntu bakithi bungabikho. Isicelo esivela kithi esiqalisele lelanga ele Culture Day ukuthi abanye bakubone labo ngelihlo linye.
Omunye obephatheke kulumcimbi ngumhlabeleli wembube odumileyo uLucky Moyo weZambezi Arts.
Abantwana libakhangele futhi libakhulise ngendlela elokuzeni enhle ngoba sithola ukuthi kwesinsikhathi abantwana bashuka lapha kuthiwa baphambaniseke bethatha imikhuba bengabikwazi ukuthi kona kathi imikhuba abafuze beyithathe ngeyesintwini evela ngaphi eMatabeleland kumbe ngeyalapha leyalapha bengayiqondisisi. Kodwa ngabatshela ukuthi hayi amasiko abo asekhonapha kodwa imvelo yabo lemvelo yabo ingaphi isesintwini.
Bekubukiswa lokunye okutshiyeneyo okutholakala esintwini njalo kuyimvelo yamaNdebele.
Mphathi Mguni vela wobulawayo ngihlala eBrighton so kade ngwe Mphathi Mguni Arts because ngirana ama workshops we batik painting and drawing. So lamuhla kade siyenza iNdebele doll making labantwana. So bafundisa ukwenza odoli ngebuntu begqoke ngendlela esasigqoka ngayo kudala.
Kwenziwe lo mdlalo okhalise abantu abaningi. Omayelana lombhuqazwe wekukura hundi, rain that washes. Umdlalo lo walotshwa ngomunye owasinda ekufeni, umnunzana Christopher Maphosa.
Imayelana lesakubonayo i-personal experience yami. Ibe i-production enhle abayithandileyo abantu babona isimo esasikhona ngaseso sikhathi bayibukile abantu bathinteka kakhulu ngoba ikhombisa izenzakalo esazibonayo ngesikhathi sobunzima esabugugura wonke.
Iningi labantu lithi lisuthiseke kakhulu ngalomcimbi njalo sebekhalele umnyaka ozayo bakholise ukudla kwesintu bafunde okuningi ngamasiko abo ingoma zomdabuko njalo bathi labo bazaphatheka kakhulu ekufundiseni abantu babo ngosiko lolimi lesindebele yibo phela ubuntu. ngimele iStudio 7 igama lami ngiEzra Jesus Bana.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha iVoice of America seWashington DC. Okwamanje sesishiya ezandleni zikaMike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Hobe. Lamhla kuhlelo ngixoxa nomnumzana Nhlanhla Moyo ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kuluminyaka encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngosuku lokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo Nhlanhla, unjani?
Ngiyaphila ndunaba, unjani?
Hayi, thina siphilile. Right, Nhlanhla, sekulesikhathi eside singakakhulumi, last time sakhuluma ubukankasa kodwa besingelalo ulwazi ukuthi ukhetho beluza kwenzakala nini. Manje sesilolwalo ulwazi. Mhlaka 30 kaNtulikazi, July, it's election day. Singakaqali lokuxoxwa lomkakaso wakho, awungitshele Nhlanhla, njengomunye oncintisayo kukhetho lolu, yini umbono wakho ngalolu suku? Ubona ngani uyasuthiseka na ngesikhathi esiphiwe ngumongameli ukuthi wonke umuntu oncintisayo akankase?
It's a very interesting and a very welcome deed. Ozinxa sikukhangise sikukhangela kuhle kuhle. Constitutionally it's aligned. But then again, same time, mina njengomuntu ocontesta ngikhangelele ukuthi sokusenza ukusebenza lula ngoba the worry has always been to what end are we campaigning for? Because we are not going to say that the elections are going to be the elections are going to be. But at least now we know what we are working towards, and it's a very welcome move.
Si lokhu sikudaba lunye lokukhankasa, abanye sebeqalile ama door to door campaigns abo, bekhulumisana ngezakhamizi zabo, abanye njalo sebeqalile ukuprinta ama t-shirts lokunye okufanayo. Wena ukhangela ukuthi uza kwenzani ukuze uthuthukise umkankaso wakho?
Lamhla ngiqalisile ukulokhu to print material, ama t-shirts, ama flyers, ukuthi angene ezindlini, angene ebantwini. Like I said, ukuthi before we actually knew ukuthi i-date izaba nini, it made lokuzenini logistics a bit difficult. But now that we know, we've already started and we know ukuthi we are engaging people for how long, and we already have a set timeline of how we are engaging. So let's just call it silly. I'm allowed to do engagement, but for us, it's just at this point I'm distributing flyers, and then we'll have my communities. This is Angena Corner directly, and this is down in Zengavotavata. Siyabonana labantu.
Ngike ngabala ingxoxo ewenze lapho uthe ukhangela ukusungula ama tech hubs esigabeni sakho. Izakhamizi zesigaba seBulawayo Central zithini ngalokho?
Abazihlupha ngakho kakhulu ukuzwisisa ukuthi siza kwenza njani khonokhu. Bakhangele umumo welizwe ngendaba zezimali, njalo bakhangele ukuthi sizabahlabusa njani abantu abatsho ukuthi babuye kuma-check ups ona lawa, njengoba ilokhu zenini ama-youth center akhona kwamanye amalokhu zenini ama-constituencies, kodwa abantu abasha balokhu bengani babaleke. Sifuna uku-create a tech hub e-21st century ezahlabusa abantu abatsha ukuthi babuye kuma-safe spaces lawa.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe khonapho-ke kuhlelo lwabatsha. Sesingena-ke kwezokholo silontukameli Khomo.
Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga ukwamukelwa Nkomo. Siyabingelela abalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizathola umbhalo wethu kuncwadi kaJeremiah isahluko ngo-29 undima ngo-11. Lithi iBhayibheli baleka kanje, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngalwe, imicabango yokukuphumelelisa lokunika ikusasa elilethemba. Balaleli, sithola uNkulunkulu ekhuluma kusizwe sikaJuda ngomprofeti uJeremiah uthi uNkulunkulu okweminyaka engamashumi ayisikhombisa ngizala ikhalala liyesizweni esikude. Uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi uJuda wayesonile, abantu baphuma endleleni kaendleleni kaNkulunkulu bakhonza uBhali, abantu balahleka, abesebuya umprofeti uJeremiah akhulume ngokuthi uyeza uNebukadnezar uzeza azothatha athumbe abantwana bakaIsrayeli, athumbe abantwana bakaJuda, ahambe labo baye kuba sekugqilazelweni. Abesethi yena uNkulunkulu, kodwa ngemva kweminyaka engamashumi ayisikhombisa ngizalithatha, ngizaliphendukisa, liphenduke lizohlala kuleli lizwe elingelenu, lingaphindi lihlukuluzwe futhi, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa lokulinika ikusasa elilethemba. Kundaba esitholayo, sithola kungasondaba enhle, uNkulunkulu ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantwana bakaIsrayeli ekuthunjweni. uNkulunkulu ukhuluma ngoprofeti uJeremiah ngokuthi abantwana bakaIsrayeli baza kuyahlukuluzwa esizweni esikude nguNebukadnezar. Babesethi uNkulunkulu, kodwa ngemva kweminyaka eyi-70 ngizaliphendukisa lize lizohlala ezweni lenu. Ivesi esiyibalayo uthi yena, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa lokulinikeza ikusasa elilethemba. Bathandekayo, singabe sidlule ebuhlungwini, singabe sisekuthunjweni njengesizwe sakoJuda, singabe sidlula ezinsizini, singabe sidlula ezinhlungwini ezishiyeshiyeneyo, kungabe izimali zingahlangani, kungabe umshado ungasahlangani, kungabe impilo ingasahlangani, kungabe sokumnyama empilweni, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uthi yena kithi, ngiyayazi imicabango engilayo ngani eyokuliphumelelisa leyokulinika ikusasa elilethemba. Ungabe uphakathi kokuhlukuluzeka, ungabe uphakathi kokufelwa, ungabe uphakathi kokudangala, ungabe uphakathi kokwehluleka, usucabanga ukuthi impilo sicina lapha, ungabe ungadinga umsebenzi ungasawutholi, umendo ungabe udilika, abantwana bengabe bekuflathele, ungabe uphakathi kwenkinga eziningi ningi ezehlulekeyo, kodwa zwana amazwi kaJehova uthi yena uNkulunkulu, ngiyayazi imicabango engilayo ngawe, imicabango yokukuphumelelisa hatshi eyokukulimaza, imicabango yokunikeza ikusasa elilethemba. Bathandekayo, isiliva legolide kuncibilikiswa emlilweni, kuhlanjululwe emlilweni. Ungabe udlule ebuhlungwini, ubuhlungu odlula kibo kabulandanga ukudiliza, kabulandanga ukubulala, kodwa bulande ukuthi buqinise. Ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bukwenze ube ngcono. Ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bubugcwelise, bukuhlambulule. Inhlupheko esidlula kizo kazi ngeke zalinganiswa lenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. Kumele sikhuthazeke bathandekayo, sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, akasidela, akasilahli. Uthi yena, ngeke lishiye ngizobalani. Kasikhuthazeke ke, siduduzeke, sisazi ukuthi uNkulunkulu ulemicabango engcono ngempilo zethu.
Akuyiqibe mfundisi.
Esithandazi, Baba wethu namandla wonke, siyakhuleka ukuthi imicabango lenhloso yakho layo ngempilo zethu iphumelele, intando yakho lenhloso yakho kufezeke empilweni zethu. Uqinise abantu bakho abadlule enkingeni ezihlukeneyo, abadlule ebuhlungwini obehlukeneyo, ubagcine, ubalondoloze, bakhuthazeke, bakwazi ukuthi kukho konke wena uyayazi imicabango olayo ngathi. Ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, buse bonke abalaleleli uhlelo, ngegama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth siyakhuleka. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jacques Dala Ntungamile Nkomo. Singakuhlukanisi ukandaba, nansi indaba ebesikhokhela lamhlanje. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa kukhetho oluzayo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi kusasa lizakwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizinisi bakwamanye amazwe. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo uCape Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.